Isehlakalo lesi esanamhlanje ku press conference esehlele ubaba uMkhwanazi labanye ngisibone ngawama mehlo ngikhangele bengilalele ngibukele i press conference ku television kusenzeka konke lokho siveze kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalihloniphi malungelo alihloniphi constitution alihloniphi imithetho kuvele into ehlasimulisa umzimba ekwenza uyangeke njengomuntu weZimbabwe ukuthi kambe nxa sibuswa ngabantu abanje singaya ngaphi empilweni kuyinto eyangisa kakhulu liyana kanti ke njalo iyaveza kahle kamhlophe khona lokho abantu ahlala bekutsho ukuthi hayi phela sibuswa ngalindlela vele kubuswa ngaliyandlela isiyalo yalo sona lesiyana ukungahloniphi umthetho khona lokho esikubonileyo ubuhle ukuthi kungene ku television kwabonakala kusenzakala konke emehlweni abantu emehlweni omhlaba wonke ubufakazi babubonile abantu ukuthi hayi lokho esihlala sikukhuluma kuliqiniso
uMkhwanazi yena uyalilandula leli cala uthi kalayo iwaranti kanti futhi uthi laba ngabantu ekade bezama ukumthumba
vele eZimbabwe ungasukuma uthi ukhulumela abantu ukhulumela amalungelo abantu ukhulumele ukuvikelwa komthetho leconstitution ukhulumele abantu ngokuthi kungabi lecorruption kungabi lezinto zonke leziyana ezimbi uveze ububi bonke obenzakalayo embusweni uba lecala uyadalelwa icala bayahamba bayedinga lapha neshelfini okunye abangakudingela khona yikho lokho abakwenza kuMkhwanazi bafuna ukuthi athule bafuna iTPC ithule bafuna abantu bathule bafuna abantu besabe bafuna abantu bahlale phansi balale bembathe ingubo bagubuzele kulokuthi bakhulume lokho abakubona kusenzakala bakhulumele amalungelo la wabo bakhulumele inkululeko yabo bakhulumele iconstitution lemithetho eqondileyo lokho esikubonayo kudala kwaqala vele sikubone nje namhlanje sekungena kuyibufakazi ku television ukuthi uyethuselwa bayethuselwa abantu bezimbabwe bakwenze phambi kwamakamera ukuze abantu besabe labanye abangaso uMkhwanazi abantu abafanelanga besabe kumele bamele iqiniso bamele umthetho le
Isehlakalo sanamuhla lesi siza ngemva kokuba inhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela iSADC, African Union, o-European Union, o-Commonwealth. Bonke bethe ukhetho lweZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Okwenzakale namuhla lokhu ubona kusengeza kulombono yini wenhlanganiso lezi kumbe akusoze kube lomthelela
Isehlakalo sanamhlanje sizangena kuma report enhlanganiso zangaphakathi kwelizwe lezangaphandle ababe bebhala ngalokho abakubone ngokhetho ngoba phela senzakala ngesikhathi ukhetho lusaqhutshwa nanku ama results akaphumi ngakho ke nxa bekuveza khona ukuthi ababe beqondile ngoba phela nanku kuveza ukuthi umthetho kawuhlonitshwa nanga umuntu elandwa phambi kwamakamera ehlukunyezwe thwalwa kuthwala amaphepha kuchithwa i press conference yebandla eliwine amasitha ngaka eselingawina njalo upresident welizwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi hayi bantu lapha kukompunza idlemini siyaluyalo nje kusadinge ukuthi kube lenguquko ukuze umthetho uhlonitshwe amalungelo abantu ahlonitshwe ilizwe libuswe kahle kube le economy esebenza kahle hayi lokho esikubonayo kuyethuselwa abantu khona lokho ke kuzafanele ukuthi kubhalwe kucace ukuthi hayi ukhetho belubanjwe ngaphansi kwethunzi elimnyama lokwethuselwa kwabantu bafake khona lokhuyana esikubone ku television ukuthi nampu ufakazi bukhona.